So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi ubithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yequality lomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi ibuyele lani. Ukuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isibonelo sezakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla ngokwasizakwenza lokhu. Nesilungu kuyakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudonselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowecord ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendai Biti okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBiti ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yecoalition yomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ngokuyayazi uke wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthi yena asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezithize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru. Khonoko ukuthi ake wangena phakathi kwe-NERAP yaphume. Ufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition. Ukuthi that very uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala noMorgan Tsvangirai agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinking esilayo yena leyo ukuthi sikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So and yiyo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu. Kule problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan wehliswe inkosi evenezulwini kwathiwa ngeke kumele kuphela ayenzeleni.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathi ntambo bona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ucunule ibandla leli ngokuthi lingaba lisitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uchombo uyabona ukuthi ukusa sekubehlile, uchombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle, abantwana bayahamba ezikole bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho, abantu sebethenga imithi ezikole lapha, amabhuku abasegcwele ezikole kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibusa ngabantu abalamanga, sibusa ngabantu abangaqinise, sibusa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikakhe ama-27.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakala izwele ukuthi lingaze lalandela leli zande ngoba sizakwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So ke sikuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolo olukhona olokudubeka njengoba ngithile ukuthi abantwana bayadubeka, abantwana bakade sentu sezothatha umfazi elale layo phansi azala abantwana enganeli kuya yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezinani.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqi wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obekukhona izolo akuse.
Lamta sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana uGreta Spanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulo baba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhotalayo lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazi wesibili uSen Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemiphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
UKhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu. Kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uSen Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke boMathuma, isalukazi lesi sasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esikhabona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezelwe laye, wakhula laye. Isintu sakithi ntemba le siyasazi sonke, kuningi okwenzakalayo esintwini sethu. Kuningi sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Kwafika-ke kuye kuSen Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe. Into le yenzakale kudala baba, kubo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yiko lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu.
Ye, kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho. Yebo baba.
Ye, nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholi lakokuthuma leli, so nxa lilitholi lakokuthuma akumelanga lingene ebukhosini lobo, lithini ngakhonokho?
Kuyikubhanqa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena libisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo, bembiza uMbulazi, bembiza uMtungwa, bembiza uKhumalo. Kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu. Yikho lapho esesiqalisa ukuzwa brasesenguchuma kathi kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakochuma phakathi kwabo.
Kalizange likhulume labo yini abakukhumalo?
Abakukhumalo kukhulunywe labo baba, nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke. Inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo. Yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le. Imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi. Kube kanti-ke yena wathi ekucina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ikuzabe lokhu ebaside batshela ngohambo wabe sehambe ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 ubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi.
Sesifikile emaphethelweni, ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu.
Ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuZulu wonke, kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka 12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili.
Sibongele kakhulu-ke, ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke uMnumzana Greta Sibanda ngethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo Sithemba uKip Sithube ilale.
We mama sibe munye dina sibe moya.
Siyabonga Mthembo Sithemba ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyeke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe. Ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi namhlanje ngizabe ngixoxa lo Mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe. Sesimtholele-ke uNyoni. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo, awungitshele ngamafishane ngaleli bandla lakho.
Ngiyabonga mfowethu futhi Mike. Engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje, njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana, omama, nezidingo zamayouth, ontanga abasakhulayo. Isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo. Ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje, sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa, abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa. Singakakhulumi ngamayouth. So sikubonile ukuthi kufanele thina njengamayouth ukuthi sisebenze labo mama.
Awungitshele-ke Zenzo, kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla eziqakathekileyo?
Ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo, ngoba namanje sisebenza nabo.
Likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo. We want to test the waters njengama youth labo mama abasakhulayo. asikhangelelanga kuphela umnyaka ozayo. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicelile yini ukukhankasela?
Kahle namhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambezuma, Shirezi, Plumtree, Nkayi, Bulawayo, and then Midlands, isayithi yeMberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise ngonkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Nkosana Moyo has been not in the country, was on exile for so long. And today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana Moyo ekusefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest is about a free country. Yes, angavula political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye?
Angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much, umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we've got good policies that we will implement improving lives, first the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before singakhuluma ama companies. Nasikhuluma ama companies, will create a very good attractive policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawo ama plan amahle kakhulu, kodwa ngempela ngempela angaphumelela na?
Right. First education. It's set to be education. For education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with a disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungalamandla? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile. Sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa mfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo uMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lwethu lwanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sisisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sisisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani. Ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ngama-church, ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyithiwe mahala kumele lawe uchumayele vele ivangeli mahhala, ivangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube ebusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu asikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othekhiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla abhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba bezinyangeni, abantu bahamba bezigcwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebona ngendlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyabe idinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisitho ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bababalutshwana. Kwezinye isikhathi into esigcwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane abe sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebebaningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu nangokwakhe anje wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasokufela abantu abayingcosana, abalutshwana, abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Ngavela ngabona,
Idlalateleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engizwa ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade eMnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Kini nje enambeni zami uyakwazi ukungibonela unithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeke isandla bethenga ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuti vainxeba kanjani katali. Baphuma ke enkundleni abafana becrossdete ngesixwayiso vesithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na? Olivalelisayo ngontungamili inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.